ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa ukuthi uthi uza kukhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. UKasukuwere uthi enganqoba uzasungula isikhwama semali elibhiliyoni elilodwa uphathisa abathinteka kusehlakalo seGugurawundi.
Kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange-$3.5 billion.
Kodwa abanye bathi inyathelo elingathathwa ngukasukuwere alisoze lamukeleke.
Yebo kambe ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugurawundi wafaka i-$1 billion laphana yona lexoxwayo. Kodwa-ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wahlupha ngakho, kazange wabuza ngakho.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele ephalamende alithumi esiya kubandla elibusayo eleZANU-PF.
Isenzo esisitshiye sitshe amathe, asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi, njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le-MDC kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Umthethwandaba we-High Court izolo ugcizelele isicelo sokumisa uKasukuwere ukuncintisa esafakwa lilunga leZANU-PF umnumzana Lovedale Mangwana othi yena ngokuhlala phandle kwelizwe okwedlula umnyaka lengxenye i-18 months uKasukuwere owabalekela eSouth Africa ngemva kokususwa kamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho akumelanga ancintise. Kodwa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uKasukuwere uthe ngokuthatha lesi sinqumo umnankagwa utheze olulenkume kodwa kavezanga ukuthi utshoni ngalokhu. Lokhu esikudaba lukamnumzana Kasukuwere uthi enganqoba kukhetho umbuso wakhe uzasungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi esiyimali engamadola alibhiliyoni elilodwa. Ngesizwe amazwi esikhulumeli sakhe unkosazana Jackie Sande asithumele wona.
Uva kokuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange-$3.5 billion. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So kutsho ukuthi i-$1 billion imali encane kakhulu ukuthi ihlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurawundi. Indaba yeGugurawundi yathola ukuthi indaba lokhu kodwa nje ingapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki izincumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo yonaleyo. Kumele njalo wonke umuntu walahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ama birth certificate abo kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa mhlane ezaba ngumongameli indaba yeGugura Honda esondaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxwe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula usho ukuthi khona khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa impilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugura Honda la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi wababe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake waba khona njalo wabulawa ngesikhathi seGugura Honda konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokwaqiniso ukuthi iGugura Honda yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugura Honda so thina sithi i 1 billion ingabe futhi usikhane ukuthi imali encane ukuthi lokho kwenzakala ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhangela ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo kwakukubi njalo akumelanga kuphindwe sisiya phambili
lawo ke ngamazwi kankosazana Jackie Sande isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kunjalo nje abanye bayemukela imbono kaKasukwere eyokusungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazo weGugura Honda kodwa abanye ngabathi indlela athi kuzasetshenzwa ngayo ayisoze ithobe amanxeba ngesizwe imbono yengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yebo kamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugura Honda wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wadlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula Gugura Honda waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela lenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakale ebantwini owenzakale esigabeni ungakanani lo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge 1 billion kusengenze ukuthi mhlambe kudingeka i 30 billion kudingeka i 100 billion kudingeka i 200 billion kudingeka i 400 billion so uyithethe ngapi 1 billion yona le ayokukhulunywa ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakala ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwa ngeqiniso vele yilo ke lizala ukuthi kuzadingeka malini ukuze kulunge umonakalo i 1 billion hayi kayibekwe eceleni ukuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla leZANU PF lingenwe yikwesaba ukuthi engangena uKasukwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena
iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi uKasukwere athathe linye ivoti ebelizayo kuZANU PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017 kodwa akakula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo ubengangalithathi lelo voti kuya ngokuthi ubeza campaigner okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa yi-speculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi bekuza banje kumbe kube nje kodwa ke iZANU PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfunila kancane ngakho ke lanxa ubeza ba presidential candidate yona liyani iZANU ayijise esihlalweni ibingasoze imamukele la kancane ukuthi akampeni iyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho ke kakumangalisa ukuthi uyacina engaso candidate kodwa ke lanxa kade ezaba yicandidate lanxa engaba yicandidate ithuba lokukampena vele kasoza lithole ayikho ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukampena ngoba bazamvimbela
lo ke ngomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo kunjalo nje ibandla leMDC T ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalela eParliamente alithumi esiya kubandla elibusayo elezanu PF. Ngolwesibili unobhala jikelele wezanu PF umnumzana Obet Mbofu wamukele amalunga eMDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondia, Winnie Nkankuni lo Virginia Mafuta. Wazisa njalo ukuthi kulamanye amalunga eMDCT asePhalamende ayisithupha ayengekho khonapho kodwa asehlubukile lawo ayangena kuzanu PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Isenzo samalunga ethu la akade engamalunga edalele eParliamente njalo iningi lakhona kungabantu akade behlala kuNational Executive. Isenzo esisichiye sichiye amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubadlale MDC kuyini. Ngakho sisazo zibutha njengobukhokheli mhlawumbe maduze ukhetho lwakafiki ukuthi sicubungule izizathu zonke abangabe beziphile maphambilini bese siphawula kabanzi esikucabangayo ngesenzo sabo lesi. Akukaze kwenzakale kuMDC ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi kangaka ngasikhathi sinye. Yebo, abantu bayatshintsha amaphathi besiyalelale kodwa lokhu lathi hayi akusichiyanga silomqondo omuhle. Ngakho yinto okuzamele ngesiphangephange sihlale phansi siyicubungusise. So nxa amalunga esephawulile ukuthi nibathini ngakho kukhona sizakhuluma ke kabanzi esikucabangayo ngalokho. Kodwa esingakutsho ukuthi njengabantu abakholelwa kulungelo loluntu siyabakhulula njalo sibafisela okuhle khona le asebeye khona kuzanu leyo esingaziyo ukuthi isitshintshe yabamnandi kibo ngasukulunye. Amanzi akhipha amanzi ababayo asemnandi kanjani ngesikhathi esifitshane kangaka. Ngabantu akade silabo isikhathi eside empilweni zethu nanku sebejikile abaselathi.
Bathi baxotshwe yibukhokheli bukaMonzora. Uthe ekhuluma umama uLindiwe Maphosa wathi uMonzora uselibulele ibandla sokuyinto nje edlulwa la iBurial Society.
Bangaba ngamagabazi ekukhulumeni omama uMaphosa kodwa iqiniso ukuthi iMDC yonale yiyo eyayibathumile njalo bebesalawo amathuba okuthi batsho izinsolo zabo hatsho ukuthi sizizwe seziphuma kini onozindaba ukuthi basola ubukhokheli bukaMonzora. Iqiniso ukuthi asenzanga kuhle ekufakeni kwama-candidates ngoba kangenanga ilizwe lonke kodwa lezo into bekumele sizihluze sisonke labo omama uLindiwe. Mhlawumbe baswele isibindi kodwa njengabomama abakwazi ukuletha umuntu emhlabeni besibathembile ukuthi baza kuba lesivindi sokuthi kudlule lokhu bekhona. Kodwa hayi, asila nje iqhubu esibabambele lona, asila sikhwili, sibafisela okuhle besiyaphambili. Nxa bukhona khona ngale ubuhle kuzana uPF sizabubona ngabo njengoba sebebone ububi bonke ngapha kithi esikhona.
Ngaphandle kwabane laba abaphumele egcekeni, abanye laba abayisithupha ukuze babe lichumi bakhona yini abazekini balazisa ukuthi hayi bona sebehamba?
Abazanga basitshela ngokusemthethweni kodwa sikubona kundlela zokuxhumana zona lezi. Sibona njalo ukuthi kokunengi kwakhona siyabe sisonke abayilanduli leyo mbiko okungatsho khona ukuthi sebehambile. So asingeke sikuphike ngoba abanikazi bakho sixhumana labo kubo WhatsApp kuma-group manje abazange labo bakulandule khonokho.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Omunye oMDCT okuthiwa layo usehlubukile waya kuzanu PF umnumzana Peter Moyo ongummeli weSouthern edalela eParliamente ukulandule lokhu ungqoqo ayenze leStudio 7 izolo esithi ulokhe elilungale MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Asambeni
madoda siyovota. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umongameli wele Iran umnumzana Sayed Ibrahim Raisi uzafika eZimbabwe lamuhla kuhambo lwelanga elilodwa olukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umndeni kaMuyi umnumzana Joshua Nkomo wamukela ngenjabulo imbiko ethi uhulumende ufuna ukufaka esinye njalo isithombe sikaMuyi eHarare. Leli phephandaba lithi kuzafakwa lesithombe sikaMuyi umnumzana Robert Mugabe kwenye njalo indawo eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Tona njani, tona njani kusitudiyo. Nangubaba, nangubaba lapha uyakhuluma. Uthi yena umthwakazi. Uthi umthwakazi kuyini? Uthi ilizwe leZimbabwe lincane. Kambe baba uqinisile. Ilizwe leZimbabwe lincane. Kulamanye amazwe ale population eless than 1 million. Kodwa ngamazwe. ISeychelles labantu abangakanani. For example, ilabantu abangakanani. Mane ngamazwe. Alabantu abalutshwana. Kulabe mthwakazi. Uthoni. Sithi into iZimbabwe labantu abalutshwane. Asicela sichazisele kahle khona ukuthi uJohn wena nxa kuyikuthi wena uthanda into yeZimbabwe owawuzwisisa ukuthi umthwakazi kuyini. Sicela uzithulele, sicela uzithulele, thina siyakwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Njalo umthwakazi into ekhona lilizwe elalivele likhona. Wathi bekuchazisele ungathi iZimbabwe incane. iZimbabwe incane. Hayi baba, sicela usixolele khona semathebeleleni South igama lami.
Siyabingelela emsakazweni sibonga umsebenzi omkhulu ongake lisiphathela wona. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe sezuyilima kanjena iZanu PF lo president wakhona. Ukuthi uzahamba emaralini egqugquzela abantu ukuthi akuladlame, kafuni kube lodlame kuma elections. Kodwa abantu abasondelene laye ohandiman bakhe oNeji Mutoti besenza udlame olungaka, behamba begadwe amaphoyisa bephethe ibhamu bedula abantu. Umnanga kungasitshethi kakwazi lokho. Ngoba umuntu osondelane nomnaka go nguye uEnergy Mutoti basondelana kudala besondeleleni kuze kube yimanje kambophi kamkhuzi kodwa bese hambe tshela abantu ukuthi ielection ingafuni ukuthi abantu bebechaywe na kungeyothuma abangani bakhe abasondelane laye. AmaZimbabwe wonke athanda ukuthula noma uyabe ukuzana hamba ovotele change ukuthi kuma next election ngeminyaka ezayo noma noma ungasekho emhlabeni ingane zakho ke zithole into othwa free election songama opposition wona as long kuyizana uPF udlame ngelo phele kulelo lizwe. iZanu PF udlame first name yabo vele baphila ngodlame. Iparty leZanu bayivula ngodlame. So ngeke bakhohlisa amaZimbabwe ngoba sebababona ngani bayilimi ukuthi mabe khuluma into babalalela ngale bejike besenza okunye. Bathi asesingenza udlame ngapha mabe jika ngale bebe yibo abenza udlame ngoba sebabona ukuthi amaZimbabwe athambele kakhulu ukuzwa amanga bewavuma amanga la kusasa bebavotele ngamanga. AmaZimbabwe avume ukuthi iZanu PF idlala ngabo ngamanga kuphela ukuthi bezikhiphe enkingeni zodlame abakhiphiyona izani kuphela. Siyabonga
Studio 7 linjani hlobo zami ethandekayo. Hayi sina siphilile, siyaphila kuko kubi. Unxube lo khulumayo Midrain, sathanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe yiFIFA leCAF laphiana ekubuyiseleni iZimbabwe continental for peace emdlalweni kuze abantwana bakhona ukubonisa ithalenti labo. Bengasekho right, bengasekho right, bengasabonakala bekhulu. Ibhola into e-right, ibhola into ehlanga sabantu so hayi siyenza apho kuleyo ndawo laphana nokanye zifa CRC yabonke abazemidlalo basithembe ukuthi hayi wonke umuntu wasezimo ujabulile kuleyo ndawo.
Studio 7 lijani basakazi bethu abahle nyani bingelela okhulumayo ngumpande Plumtree. Ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala eboda yethu emayitengwe. Ibuhlungu kakhulu iboda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kona lekubompumalanga emashonaland fanala sekuyiba sebebusa ebhoda yakithi. Kubuhlungu kakhulu lokho. Kube kuya ngami ngabe kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi. Ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa. Kahle kahle ngicele bemfisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani le chief Mathema ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona emathebeleland. Kube kuya ngami mpela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplumtree sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo le ndlula zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleland besenzisa yonke into akusayensi.
Linjani ngapho kwaka Studio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, igama lami nguQhubani Sibanda. Hayi ngithanda sinami ukuthi silamke njiyajiwa amagama amabili amathathu sibili ukuthi ngiyamangala sinama size umuntu alokhu ekhuluma ngezanu manje ukuthi kusiyaphela inye 5 years malokhu yabekho ubusa izanu siyabe sikuphi khona lapha siyabe sikuphi. Abantu abazami ukuthi behlale phansi bebecabange sima umuntu ocabangayo sinabanye nawe ubona ukuthi masibili yabona ukukhuluma ngezanu ngalesi sikhathi izinto zibheda kanje. Hayi abantu abazami ukucabanga zibekukhuluma ngezanu yeke sizamenye impilo enje akekho mezanu thina sidubeka kanje lekhe sinizanu zanu. Hayi mina ngilapha eSouth Africa ngokuhlala ngibeflabus ngazalelwa khona.
Linjani Studio 7 linjani lonke beStudio 7 linjani bonke bantu be-CC sithi asabe sevotani singene embusweni ngathi sike sihlale kuhle bantu be-CC labantu beGoli lina bantu beGoli ngelani ube likhuluma liba ngumsindisi eGoli bayani zovota la awona umuntu ozalivotela kunje eZimbabwe kunje bayani zovota la kabe liba ngumsindisi eGoli ngelani kuba zivulo wele liba ngumsindisi eGoli bayani zovota la aso sithi votele thini silinunzele ilizwe lina lisungiselana kaluseli ilizwe selikhona libuya lapha sithi hey what bayani zovota bantu beGoli ngelani khuluma kakhulu futhi laba sibhizi siya campaigna sethu sewa lapha siphosa lokubulawa nalokho elibhizi khona beGoli isithi hey izanu hey iCC bayani zovota la lingabe likhuluma ngomnomo liseGoli. Ngiyabonga yimi engaziqambi ngebizo.
Linjani basakazi linjani olibingelelayo ngenkosi uMfoka Dlamini ufuna kamlangeni ophuma endaweni yaseNkayi. Ya bengithi ngixeke kakhulu lapha ngendaba yokhetho. Ya ukhetho khona kufanele libe yi-free and fair odliwe udliwe ende bese ngibuya kakhulu lapha endabeni yakomthwakazi. Abantu bakomthwakazi nginandi indebele yokuqobo mpela uDlamini sibili umlangeni kathi into engizivuzayo abantu bakamthwakazi bangayi abangakhuluma ngokuthi bangakhuluma ukuqunyelizwa. Now i-generation yesingaki kulabantu abalezindlu lapha abasuke esishoneni le i-generation besingaki ngaki babonani into yona le bangayilungisa lula nxa kuthiwa uqunyelizwe. Lokhu yikho kuthiwa yikuphupha. Yazi ukuphupha ugada ifremechina ungasoze wafa wayigada yikho khona lokhu. Angeke bafa bakwanisa laba abantu bakamthwakazi ngamagwala okucina. Amapholisa abanxeba kancweba kakhulu lapha besibabona lapha bezama ukutshona beprotesta kungacaciyo lapha phambi kwabo Trailgold wathwat. Laba vele njengabo abahle bethula abantu bakamthwakazi asikhulumi lo mthwakazi. Thina singangcono sikhulume ngezandla le-Triple C abantu esiyibe sibabona ukuthi yiwo amadoda lezibindi. Lo kahle abantu bakamthwakazi laba abafe baphinda ukuthi bangafa babusile izwe leli. Lokhu kwehlula lo kwagcina ngenkomo kakhohlwe lokhu. Thina sibhizi silungisa ukuthi izinto zibe right bona ababhizi bakhuluma into kamthwakazi. Why uright umqondisi moya engangenanga right wamela ukuthi abe ngupresident. Ngitsha wonthi vele uthenakala $20,000. So kutshengisa ukuthi akula lapha abakhona kahlame kashana le ukuchitha isikhathi sakhe le. Nasikhuma abantu amadoda ngale nothi lokhu.
Ngiyabingelela lapho Studio 7 uNdlovu lapha eFenegrad. Hayi kakhulu madoda ngithi manje mphawule lapha njengoba izani sivala isiba lithambo elivala umsobho. Kodwa ke akunandaba bona ke abakhampeni kuphela abakhampeni noma bangene door to door abe-Triple C. Ya but enye into umqondisi inkinga yakhe ukuthi yena
uyabandlulula umbandlula ngumhlobo so ngeka wine umuntu onjalo ngakabuse lo nkulunkulu akamphe ukuthi abuse ngoba uyabandlulula abantu ngomhlobo into ehluphayo lo into ehlupha kakhulu iqondi ya
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umhlangano womanyano weNATO uphelile izolo lanxa ele Ukraine lingavunyelwanga ukuba lilunga. Kube lezithembiso zokuqhubeka ngosizo lwezikhali zokulwisa ele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ubeke watshengisela ukucunuka ngokungemukelwa kumanyano weNATO obuhlangene kwele Lithuania ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
I-Ukraine kuthiwa bazayinika abathi yi-protected status njenge-Israel ngoba ukufaka i-Ukraine ku-NATO masinya kuyahle kuphambanise i-Russia kube ngathiwa sokule Third World War umhlaba wonke jikelele. So enguzwayo engubalayo emaphepheni bakhuluma ngokuthi bazanika i-Ukraine ama security guarantees abaniki Israel ukuthi ozayiqala labo abantu abaningi basebemelayo but bengayingenisi ku-NATO ngoba siyakwazi ukuthi i-Russia vele yathi yona i-red line bangafaka i-Ukraine kusigabeni se-NATO kuyabe sokukhuluma ukuthi sokuliwa all over the world akusela ma-break. So hayi siyabe sesibona ukuthi after this meeting umongameli welizwe uBiden lamanye ama countries anjengo Britain laba France Belgium Germany bazakhetha yiphi indlela ukuthi bancedise iUkraine ngoba sibona ukuthi hayi bachaya isimbi okuqiniso qiniso.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ingcwethi ecubungula izombusazwe. Nanso ke ingoma iyahlatshelelwa iStudio 7 ngumfundisi umoyo. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. ibandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedale lephalamende alichumi esiya kubandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.